abantu baqhubekela phambili bebhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR kodwa ukuthatha kwenombolo zamagwaliba okubhalisa sekudale ukwesaba ebantwini lokwethuselwa abanye bethi abasayi kuvota kuthi abanye sebahlalele evalweni ngoba bengazi ukuthi lezo nombolo zisiwa kuphi. Obona ngohlelo lokubhalisela ukuvota kukhomishini eyeZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukulotshwa kwenombolo ze-BVR ngaphandle kwendawo zokubhalisela ukuvota kubhahile. Ngesikhathi bebuza amabandla ezombusazwe bathi luhlelo lwabo ekhuthaza uZulu ukuthi bamangalele labo abazababona bethatha inombolo zababhalise ukuvota.
Thina njengeZEC lokhuyana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo, bathi zinhlelo zabo. Kodwa ke nxa bekwenzela kuma-registration centers, siza sasibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha yiZEC esebenzela khona.
Unkosikazi Melissa Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emthonjeni Women's Forum uthi etsholotsho kuward 18 baqhubekela phambili behlanganisa iziphathamandla lezakhamizi bekhuluma ngohlelo lwe-BVR. Ethi inkinga ezibhekane lezakhamizi lezi yikuswelakala kwezithupha ukuba bayebhalisa ukuvota ngoba ukuze uthole isithupha kudingakala izinto ezinenyi abangalazo.
Inkinga enkulu omama ababhekane labo yikuswelakala kwezithupha. Omama abaningi bazithola bengabantu abaswela izithupha zokuthi bahambe bebhalisa. Yebo yebo iRegistrar General's Office sike yahamba yabhoda, but indingeko ezifunakalayo ukuthi omama bakwanise ukuthi bayeregister yiproblem angani babhekane layo kakhulu. Njalo nxa bengela ama-birth certificate lama-ID behluleka omama ukuthi bahambe bephatheka ehlelweni lokuregister ku-BVR.
Isakhamuzi secholocho unkosikazi Soneni Ngwenya uchaza inhlupho ababhekana lazo ngenxa yokuswelakala kwezithupha ethi labo abalazo babhalisa kuhle kodwa uhlupho nje yilabo abahamba bethatha inombolo zamagwaliba alabo asebebhalise ukuvota.
Njengo-ward 18 ama-challenges esihlangana nawo kakhulu ku-youth. I-youth eningi enye yangikhona abalalazithupha and bengelazithupha abanye ma especially sinanzelela ukuthi abanye abantwana balobuntandane thizeni abanye baya one parent so ukuthi bethole ilungelo lamabhethe nalana abanye kabala.
Ngesikhathi kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe ekhuluma ngokwethusela lokuqila kukhetho wathi balendlela eziningi zokuqila kukhetho abantu sebethi mhlawumbe eyokuthatha inombolo ngeyinye yezindlela zokwethusela abantu abazavota. Izakhamizi zemaphandleni yizo eziphila nzima kulezi insuku. Uma ungabhalisanga kumbe usubhalisile kunkokheli zebandla elibusayo uhlalela evalweni ungazi ukuthi nyathela bani abazalithatha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.